sibonge ke uJonga kanye loMavela singokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Alamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Hayi umbuyiso uhamba kuhle sibili, siyabonga sibili ukuthi we are able to showcase our things at NN Joinery. Sivukisa ama aluminium wardrobes esiwayenza ama fitted wardrobes, konke lama aluminium doors ama precious ethu. So you can visit us all for
Umbukiso wezokuthengisela nawo weZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule usemthethweni umongameli Faure Gazimbe weleTogo.
Lo ngumbiko omuhle sibili. Sikhangela ukuthi igcikwane le-HIV beseqeda abantu abaningi kuleli lizwe lethu. So nxa sibona ukuthi kule ndawo ezinjengabobhinga ezilokhu zisingabi legciwane, into ethabisa kakhulu.
Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala belegciwane lengculaza emangweni webhinga. Kuhlelo Woza Friday silengxoxo labeqembu elishayamculo wechibilika ekhaya elejongogwe Masters. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umbukiso wezokuthengisela nawo weZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule kusemthethweni ngumongameli Faure Gazimbe weleTogo lamhlanje kobulawayo. Umongameli weTogo uphelekezelwe ngomunye wakhe weZimbabwe bebhodabhoda bebuka obekusezitandeni ezimbalwa zababukisa kuze-ITF yalonyaka ngaphambilini kokuvula lumbukiso kusemthethweni oqale ngolwesibili ngabamabhizimusi. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaxoxele Studio 7 bathi umbukiso walonyaka muhle ngempela, noma nje inani labazobukisa kunye nabazobuka bebalutshwane. Abantu bebekhala njalo ngobude bendwendwe zokungena embukisweni emide. Usomabhizimisi bona baveze ukujabulela indlela umbukiso oqhuba ngayo, bethi bazaphenduka njalo womnyaka ozayo. Unkosikazi Sandra Nyosi, usomabhizimisi obukisayo lonyaka, ubike ukuba uthole ibhizimusi njalo ngomnyaka ozayo ulakho ukuphindela ezobukisa.
Hayi umbuyiso uhamba kuhle sibili, siyabonga sibili ukuthi we are able to showcase our things as NN Joinery. Sivukisa ama aluminium wardrobes esiwayenza ama fitted wardrobes, konke lama aluminium doors ama precious ethu. So you can visit us all for lizobona ama stands aye NN Joinery. Siyabonga sibili ukuthi sibe lethuba lokuthi sibonise izinto zethu esizenza.
Uthi unkosikazi Beauty Dlamini okubhizimisi lamaluba ubike ukuba useneminyaka edlula elithumi ehlela amaluba ezitandeni zababukisayo, njalo useneminyaka emibili ehlela amaluba kunkampani kamongameli weZimbabwe eyochako i-Alpha and Omega.
Oyenguthabeleyo lapha ikuthi ngingenile ekudekoratheni istendi sikamama wethu esika-Alpha Omega. Umnyaka wami wona lo ngowesibili ngisenza istendi sikamama wethu. So ngileqiniso ukuthi lo mnyaka ozayo bazangibiza njalo. Labantu abanye mbafakeleyo DDF mbafakela amaflawuzi, lamanye nje amastendi engeke ngawaqamba.
Ukhomishina obona ngezokhetho eZimbabwe uMnumzana Qhubani Moyo laye uchaze ukuba bayabukisa bechazisela uZulu ngezokhetho asebeqalile ukululungiselela oluka 2018.
Ngombono wami ngibona ngani umbukiso ungcono. Umkhonomo welizwe uphansi, kodwa ama-exhibitors ngiyabona nanka maningi esingakwaziyo ukuthi kutshengisela ukuthi abantu abakhona laba bengasebenza besiya phambili yini, given ukuthi vele izinto kazilunganga. Ngibona ngani kuyakungconywana.
Lo nyaka abalimi badanile ngoba inani lezifuyo ezibukiswayo ziphansi kakhulu. Umlimi ofuya inkomo epulazini lakhe elise-Norton, uMnumzana Muthero Tichawona, uchaze ukuba abalimi babhekane lobunzima njalo lo nyaka izifuyo zilutshwana ezibukiswayo ngenxa yomkhuhlane womkhono ohlasele ilizwe.
Into ikona lapha nanti yabona inkomo lapha nezetative zilutshwane kakhulu. Into ikona yokuqala maybe into ye foot and mouth. Inkomo azivunyelwe ukuhamba nje. Kozi abanye bayabuyisa i-breeding stock. But i-breeding stock ayenzi ukuthi ibuye. So kathesi yabuye i-fattening stock. And ngikhulume le nto yokuthi i-fattening stock these days ayibhadale kakhulu. So yikho phela ama-farmers kungela inkomo eziningi.
Unkosikazi Noreen Dube ubike ukuba uyethemba ukuthi elakusasa leZimbabwe lizaba lihle ngenxa yabosomabhizinisi abaqunge isibindi bazobuyisa lo nyaka loba nje isimo elizweni singamanga kuhle.
Ngiyubona uthembisa kakhulu ikakhulu nxa sikhangele kwezebhizinisi. Even thina abakuma-NGOs kusiphe ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sixoxisane labantu ngezinto ezihlupha abantwana.
Lo nyaka ukuvulwa kombukiso kuphuzile kancane, kuvulwe ngemva kwemini. Amapholisa, abafundi, abamatshayo nabanye abatshiyeneyo bebejabulisa uZulu ngemidlalo etshiyeneyo. Indwendwe zabantu abakade befuna ukungena embukisweni we-ZITF ngolwesihlanu emini yantambama belokhu zizinde ngoba lombukiso uphela kusasa ngomgqibelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-ZITF kobulawayo. Ngingunompumelelo Moyo.
Iwe njalo nje ibandla liphikisayo le-People's Democratic Party lithi ukungabi khona kwamankampani amakhulu embukisweni walo nyaka we-ZITF njengakweminye nje iminyaka esanda kwedlula kuveza ukubana umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxhume isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Edwin Ndlovu, yena-ke oyeke wayafika e-trade fair.
E-trade fair sibone lokho okuthiwa ngesintu ngamatopi amakhulu kakhulu. Okokuqala, ukungena kwama-traders ngaphakathi kweviki ba-traders day bekungenwa nge-$20, imali eningi kakhulu. Futhi phakathi uzithole ukuthi use-flea market ngokwayo. Ukungela business-ke enkulu kumbe i-business esingathi-ke ezothileyo ebekhanya ikhona e-trade fair. Nanzelela ukuthi konke nje bekungama-flea market. Nanenzelela njalo ukuthi bandala ezanu-PF liya-abuse-ake i-trade fair ngoba belithethe u-all five wonke-ke beseqisa nje bevukisa izinto zabo, bethengisa ama-biscuits, bethengisa ama-popcorn, kuyizo izinto ezivukiswa e-trade fair. Okutshengisela ukuthi sebehlisile izinga leli umbukiso we-trade fair balenza i-flea market lapho-ke abathengisa khona amabhuti ama-popcorn lakho nje okunye ezinye izinto nje ezingelancedo. Yikho-ke sithi thina izinga lalo nyaka le-trade fair lehlile kakhulu, liyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala e-trade fair.
Bengekho yini amankampani amakhulu?
Amakhampani amakhulu amaningi bengekho ngoba ngingene ku-wall five njengoba ngisitsho ngithole kuyizinto. I-flea market ezanu-PF bethengisa intsaro, bethengisa amaputi, bethengisa ama-popcorn. Ngaku-hall 3 ngathola-ke bekhona bakuhamba amakhampani amakhulu anjengabo-Econet. So abonile bekhona, kodwa-ke okuningi kwangikhona nje bekuyingathi thina-ke ama-SMEs amakhampani la amancane-ke labo ama-flea market bekungela-ke ikhampani ezinkulu okungathi uya e-trade fair ukuthi-ke uyenza ama-business lazo. Hhayi, kukhanya-ke kwehlile kakhulu. Yebo, kambe bekungcono-ke ngamazwe ngibone-ke i-embassy yeMalawi, i-embassy yeZambia bezako-Russia bezikhona babe bekhuluma nje ngenhlelo abalazo elizweni labo. Kodwa-ke kokubukisa esingathi ngokwe-industry and commerce ekukhulu, hhathi lonyaka bekungekho i-trade fair, beluyi-flea market nje kuphela. Kuthi yizo izinto esizibona zithengiswa insuku zonke, i-traditional food, odobi lani lani, izinto ezazo nalezo kumbe ningani kazincedi-ke zehlisa izinga elikhulu-ke endlela i-trade fair ekhangelelwe ngayo.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala belegciwane elibangela ingculaza emangweni webhinga njalo siqhubekele ngalendlela okweminyaka ethile nxa uqhathaniswa lezinye indawo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcweti kwezempila kahle lozulu bayavumelana ukuba lesi simo sibangelwa indlela uzulu wakuleyo ndawo aphila ngayo kanye lokuziphatha kwakhe emacansini. Ingcweti yohlelo lokusokwa oluqhutshwa lugatsha lwezempila kahle umnumzana Sinokuthemba Xaba uthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba abatholakala belegciwane kanenginengi bayilabaya abake bayahlangana leminye imihlobo bathathela kumikhuba yabanye. Ezigabeni ezilemihlobo yabantu abalomkhuba wokusoka uxaba uthi lokhe lisehla inani labalitholayo igciwane
ikakhulu izigaba zemandebeleni le ngxenye yemaswingo lokulabantu ade bevele belomkhuba onjalo. Kodwa-ke ngemva kweminyaka le siqalisileyo izigaba zonke zelizwe sezamukele uhlelo.
Umnumzana Khudzanayi Gerede isakhamuzi se-Ashton Park eHarare uthi uvumelana lale mpumela phezu kwesimo segciwane ebantwini besidonga ngoba bengalahli indlela yabo yokuphila yendulo abalokhe beyilandela lalamhla lokhu.
Lo ngumbiko omuhle sibili. Sikhangela ukuthi igcikwane le-HIV beseqeda abantu abaningi kuleli lizwe lethu. So nxa sibona ukuthi kule ndawo ezinjengabobhinga ezilokhu zisingabi legciwane yinto ethabisa kakhulu. Ngibona ngani enye into ekade eyimbangela yokuthi kube kunjalo yokuthi abantu abagcina isiko labo abayenzi abalokhu besaziphethe abalabugangi osobugcwele njengasinye indawo lapha eZimbabwe.
Umnumzana Moses Abazari ngomunye wezakhamuzi zeHarare ezitshengise ukujabulela lombiko ethi uletha ithemba lokuthi lilakho ukuqhubeka lisehla nxa uzulu engaphila ngendlela engambeki engozini yokulithathela loba ukulisabalalisa igciwane.
Mina ngicabanga ukuthi kunjalo ngenxa ye-diet yabantu bebhinga bayadla izinto ezi-traditional. Nxa udla kuhle kuncedisa ukuthi i-immune system yakho ibe strong.
Kungakho abezempilakahle bekhankasela ukuba phezu kokuba besebenzise indlela ezehlukeneyo ukuzivikela kugciwane isiqokoqela kuyindlela umuntu aziphatha ngayo lanxa eselalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngowa fast 8 usiya ngo 9 ntambama kumakakasi awe 909 AM la ku shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuvulwa kusemthethweni kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair 2016. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente ecingweni lingenelani kuhlelo. Imisebenzi yokuloba amabhuku ibhekana lenkinga ezinkulu ngesikhathi amabhuku edindwa aphinde athengiswe okungekho emthethweni ezitaladeni kuchiya abawalobayo bengela nzuzo ezwayo abayitholayo elakho ukubaphilisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo ngomunye wemtshina odinda amabhuku amaflyer lamakhalenda nsuku zonke edolobheni leHarare. Abalobi bamabhuku bakhala ngokuthi umsebenzi wabo awuselayo inzuzo kubangelwa imisebenzi yabantu abathengisa amabhuku abo okungekho emthethweni. Umlobo lodumo oyimbongi umnumzana Chirukure Chirukure uthi umumo wezomnotho oya ulokhu pidlika iyo imbangela enkulu yenkinga ezibhekana labalobi.
Has been affected by the economy. In the sense that
enkinga enkulu esibhekane layo ikubhidlika kwezomnotho elizweni ngoba umuntu makaza okumele abe nguye othenga amabhuku ethu kaselayo imali yokuthenga amabhuku. Kunje sesukubanga lokuthi singabhala amabhuku labadindi bamabhuku abasenelise ukusidindela wona ngoba kubanzimela kubanzimela labo ukuthi sebekhetha ukudinda amabhuku ezemfundo kuphela.
Othi kanjalo ingwalo zabalobi beZimbabwe sezitholakala phandle kwelizwe okulabadindayo abalokhu besasebenza, kodwa kuthiya abasakhulayo elizweni bengaselalo ithuba lokukhwabitha ingwalo ezibhala elizweni labo. Imigwaqo yeHarare igcwele amabhuku athengiswa ngaphandle komthetho. Osakhulayo uAndrew Chatea uthi ubeka amakhava amabhuku ezitaladeni njengesitshengiselo salokho akuthengisayo, ngoba esesabela ukuthathelwa amabhuku la athengisayo ngamapholisa njengoba iyiyo kuphela indlela aphila ngayo. Umgcinihlalo wabalobi bengwalo zezifundo uDokotela Samuel Magora uthi njengabalobi sebelwela ukuba beqede kokuphela inkinga yokuthengiswa kwengwalo ngaphandle komthetho ipiracy, ngoba iphazamisa imisebenzi yokubhala.
No, the ignorance that the police, you know, I mean the law and
ongaqondisisi umthetho lo ngamapholisa yilo uduwo ngesikhathi bezama ukubopha abaphulayo, okokuthi ngezinye izikhathi abakwazi ukuthi bathini. Njalo olunye uduwo yikujeziswa imali engange-$20 kuphela kumuntu oyabe ethengisa amabhuku ngaphandle komthetho. Yena umlobi uyabe ethathe isikhathi esifika kuminyaka emibili yokuloba lelo bhuku. So sithi kungani singalinganisi ukwebiwa kwenkomo? Sithi oyabe ethengisa amabhuku kanje egetshele iminyaka eyitshiyagalolunye entolongweni.
Oqhubeke ethi eminye imizamo yabo ikulwela ukuba abalobi benanzelele izivumelwano abazingenisa ke kizo ama-contracts, ngoba amanye ecina ebathathela ke amalungelo abo. Njalo bekhuthaza ukuvezwa kwe-book policy elizweni njengalokho kwenzakala kwamanye amazwe, othola khona uhulumende ebhadalela umlobi imali yokudindisa amabhuku akhe wakuqala azinkulungwane ezimbili 2000. Umqondisi wenhlanganiso yabathengisa esitaladeni okuyikho okuthengiswa khona amabhuku eziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkinga ngomumo kwezomnotho elizweni.
Thina sithi lokhu kutshengisa ubunzima abantu abahlangana labo, ikakhulu laba abasebenza umsebenzi wokuzithengisela bebodwa. Kutshengisa ukuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle, abantu sebethengisa iloba yini into abahlangana layo. Endlokhu umzekelo somuhle kuhulumende ukuthi abophe siqine ngendaba zokulungisisa ezenotho lokulungisisa indaba zokuthi abantu bathole imisebenzi elizweni laseZimbabwe. Ngumthetho kanye sebesifisa ngathi abantu bonke laba basemsebenzini bayasebenzela. Kodwa uyabona la ukuthi umumo omkhono omumi njalo. Ngakho abantu bagcina sebesenza konke abangathi bakwanisa ukukwenza ukuthi bathe bathuthumisa imuli zabo.
Amapholisa kamasipala ahlala gijigijimisana labathengisa emigwaqweni bathathela abakuthengisayo njengendlela yokwehlisa lolu dubo. Kodwa uMagore uthi inkinga ayikho ebantwini abathengisayo, kodwa kulabo ababadindela amabhuku la befotokopa. Ethi bakhuthaza ukuba uhulumende ethathe imitshina yonke yabantu abanje inikezwe inhlanganiso zamabhuku labalobi. Ethi lo mthetho we-Copyright Act udinga ukuba uguqulwe uvikele lokutshontshelwa kwabalobi ingwalo zabo zithengiswe ebulinjeni ku-inthanethi bona bengatholi lutho. Umkhwananzi uthi labalobi labo kumele beveze indlela ezingcono zokusebenza ezingabaphathisa.
Abalobi bamabhuku labanye abatshiyeneyo kufuze bazwisise ukuthi i-economy yethu vele si-informal, bazibona ukuthi bangasebenza njani ndawonye lalabo abathengisa ezitaladeni ukuze labo kungabi kube le win-win situation, wonke umuntu athole okungumzuzu kukhona lokho akwenzakalayo edolobheni.
Abaculi kuleli ababhekana lobunzima obufanayo bethengiselwa ama-CD abo ezitaladeni ngaphandle komthetho, bagcine abanye babo labo bekhetha ukuzithengisela ezitaladeni, abanye bedinda ama-CD ethengiswa ke ngedola elilodwa. Uhulumende weZimbabwe ulazo isiqondiso ezamasiko ezecultural policy ezihlanganisela ubungcitshi beze-art ogoqela ukubhala kwezingalo okuyinto engavikela abalobi bawo kusasa abaculi labanye. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ekwethulweni kokgwalo lwembiko ephathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emazweni omhlaba agoqela ele Iran, umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe ekhangele uhlangothi lwamalungelo oluntu umnumzana Tom Malinowski uthe usenanzelele ukuthi amazwe ambalwa lokhe elombuso ocindezelo ovimba inkululeko kaZulu, inkululeko yokuhlangana kanye lokwethulwa kwezindaba kungela migoqo. Uthe kwele Iran kulokunengi okudanisayo okufana lo kwaliswa kukaZulu ukubuthana ukukhulumisana abantu bekhululekile okugoqela lasenkundleni zebulenjini. Abantu elizweni leli babikwa bengela lankululeko yokuthi bazikhethele inkokheli kukhetho oluyabe lukhululekile. Njalo uhulumende waleli lizwe ubusa ngocuku olukhulu. Ubikwa ejezisa kanzima labo abafunyanwa belamacala loba emancane ukuvalelwa mahlayana kwabantu bengaphiwa ithuba lokuyazivikela emthethwandaba elabahluli abangathathi cele. Njalo encindezela amaKristu izitabane labesifazana. Imbiko le ikhuluma njalo ngokuvalelwa lokuhlukuluzwa kwayelwela amalungelo ezisebenzi uSharok Zamani owagcina efela ejele eliphatha izibotshwa ngocuku eleRajai Shah Prison. Ugoqela njalo indaba ezimbalwa zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elodumo uNagrace Mohammed ongomunye wabalwela ilungelo loluntu oyetheswa umlando wokuloba izindaba ezigcona uhulumende lokutshotshozela ukubuthana okuphambana lentando kahulumende. Kungxoxo ayenze labe Broadcasting Board of Governors, u-Assistant Secretary Malinowski uthe umongameli Hassan Rouhani wathi ekhethwa abantu be-Iran baba lethemba lokuthi uzafeza izithembiso ayezenza lapho ekhankasela ukhetho ezokusebenza gadalala ukulungisisa imithetho ephathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Kodwa konke lokho kazange akwenze, njalo waqinisa imithetho elukhuni kuZulu esekela umbuso wonxindezelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling.
Kuli viki kuhlelo Was the Friday intatheli izindaba yethu uJoseph Njanje usethulela ingxoxo ayenze labeqembu elishaya umculo wechibilika ekhaya elejongokwe Masters.
Laleluze, ya.
Iqembu lechongo kwiMasters libunjwe nyakenye ngunkosi khona ngwabi uPrince Danisa umthandazo mkhwananzi kanye lophilisana Ncubeli.
Oyizitubona bangele mina bengizethe Awubi fitole mpilo yami kwazi waibona bese kuthi ngibona mina njela bona baba ulu kuthi lithe nomatha andiwona kubekele phambi kwamkhulu.
Leli qembu libizwa ngegama lendawo lapho la majaha aphuma khona esigabeni selupani.
Chongoku Masters. Chongoku yindawo esihlala kiyo, indawo elupani khona esihlala khona kuthiwa yichongoku. Qalisi last year bekungabo June, July, but very good and
receptive.
ekupheleni kwanyakenye iqembu lechongo kwemasters likhuphe idlala delalo elakuqala elilesihloko esithi sokufa umuntu lona elilengoma eziyisithupha ezibalisa yona okubizwa ngayo idlala dethi sokufa umuntu ukubambana itiye imnandi ngeshukela akugobo lingeqondiswe abakhonzi bemali kanye lale ethiwa ukukhula uyintandane. Ladeleli elithiwa sekufa umuntu balicindezele besebenza ndawonye loJoe Maseko owe-House of Rising Sounds eselokitshini legwabalanda. Isikhulumeli seqembu uPrince Danisa uthi leli dlalade balithengisa lapho abatshaya khona njalo nyakenye bake baphatheka kumncintiswano weChibuku Road to Fame.
I-CD le iphumele bekungunovemba ngo-2015. Besenza ama-live shows kakhulu, sizithengisela ikakhulu ngiwo ama-live shows ngathi asingenisela imali ngempijana.
UPrince Danisa uthi yena ukhule elalela abaculi abafana lo-Allen Ndoda kanye leqembu lendolwane Super Sounds okumenze waba lesifiso esokucula njengabo. Nanti-ke iqembu leChongoko Masters liphuma enkundleni ngayo ingoma okubizwa ngayo idlalade ethiwa sekufa umuntu. Umsakazi we-Studio 7 nikobulawayo ngingu-Joseph Njanje.
Icula kamnandi iqembu leChongogwe Masters ngengoma yabo le ethi Chibilika eChibilika ekhaya. Singakagqebi-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zenhloko zezindaba ebesilazo lamhlanje. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule okusemthethweni ngumongameli Faure Ngazimbe weLetogo. Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala beligciwane emangweni weBinga. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah, kodwa lingayikhatshana ngoba uhlelo luyeza manje olwe-live talk.